indaba yenkohlakalo babunkomo ukuthi ziqedwe into efaneleyo ngeyokuthi kufanele ukuthi uhulumende okokuqala alandele izinqumo lezi ezavunywa ngabantu noma lezi ezabekwa ngabantu eziyizwe ezigavena ilizwe esikubiza sithi constitution into yokuqala leyana into yesibili akube kuukuthi akekho umuntu ongcono noma akekho umuntu ofana ukuthi noma athi nxa edale icala kube sekusiba sengathi yena lowo muntu u-immune kulabanye abantu kufanele ukuthi umuntu ma wadala icala ayimele into yakhe ngendlela nale ayenze ngakhona ikakhulukazi indaba ye-corruption indaba ye-corruption babunkomo yinto efanele ukuthi ugovernment ngabe uyayiqakathekisa kakhulu ukwedlula yonke into ngoba yiyo esithethe ilizwe lezimbabwe yalifaka emgodini lapho esibona likhona namhlanje baningi abantu abafana labochivayo labana abayenza i-corruption ngabe kathesi iproject lana egwanda leyana ngabe kuthiwa iyasebenza ngabe sikhuluma ngeproject eproducer ezinye izinto eproducer amagetsi eproducer izinto eziningi ezingenziwa khompala egwanda so inkohlakalo uhulumende akayithathela amanyathelo aqinileyo ngoba kuyinto embi kakhulu eyenza ilizwe lezimbabwe libe i-banana state
abaningi bayakhala Dube bathi lanxa kungaze kubotshwe iziphathamandla zikahulumende zisetheswa amacala enkohlakalo okulandelayo yikuthi ziyakhululwa nje kuphele kungabi indaba zalutho
bana laba abaphezulu yibo abafana ukuthi bajezwe zesibili kakhulu abayibo abazibiza bethi ngama-representatives abantu nxa usebenza ku-public office usuku-public office awusese yi-private office yikho kuyabe kufanele ukuthi nxa engawona umuntu akula nto efihlwayo kuyabe kufanele ukuthi ajeziswe ngendlela efananayo laloba yisiphi isizalwane sezimbabwe so kakhulu nxa ukuthi kujeziswa bona laba abayibo abakhokeleyo phambili yilapho okuzabona ukuthi lo semuva uzabona ukuthi nxa lo onguye phambili kwami esiyathola i-punishment enje kusho ukuthi mina lami nxa ngafika laphana ngizathola i-punishment efana nayo laphana abantu bazaphuma kunkohlakalo lezimbabwe yiyo kuphela indlela ilizwe lezimbabwe lingalunga ngakhona njalo even amapolisa police eZimbabwe ngibona ngathi kunenge abasadingakala ukuthi bathi retrained again kikho ukwenzela ukuthi indaba yenkohlakalo bazama ukuthi bayiphathe ngezinga eliphezulu njalo indaba yenkohlakalo ilungiswe ibe yinto ekhithwa iphele kokuphela elizweni leZimbabwe ingafi yaba khona siyabona amazwe amanye amazwe afana lamazwe afana laboBotswana noma icorruption yabikhona kodwa ke nxa ukuyakhangela icorruption ayikho egcekeni ngendlela esikubona elizweni lakithi kusuba ngakhona.